Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba, ulambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine, mhlazi ku-11 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party cells to make the party win general elections.
Ibandla lezanu-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle.
No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Yacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika kuyekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdimsochuma is going to come back home intact. God bless all of you. Nkulunkulu anibusise.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi makhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe ngolwesithathu, kwatholakala abangamachumi ayisithupha beligciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzazakala kungakhathalekile lokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle. Lapho uZulu akhala ngokuthi udla imbuya ngoluthi, umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lentatho lezindaba, isikhulumeli seZanu-PF umnumzana Mike Bima uveze ukuba ibandla leli seliqalile amalungiselelo okhetho lapho abakhangele ukuthola amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Uqhubeke esithi abamabandla aphikisayo aweZimbabwe kawenelisi ukumelana nabo ngoba eyiwo asebenza lamanye amazwe ukubhidliza umnotho weZimbabwe. Uthe umhlangano abawenze ngenyanga edluleyo eBindura uveze sobala usekelo abalalo njengebandla.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party cells to make the party win general elections.
Asilungisa amasels awumhlangano ethu, ugatsha lwe-commissariat luzaqhubeka luze lube kwazi ukuba ibandla liyanqoba kanzima ngomnyaka ka-2023.
Ubima ubuye wakhuluma ngodaba lwamakampani asebenza eZimbabwe engaphansi kwabantu bakwamanye amazwe emsebenzini efana leyokwemba, amavinkili okulungiswa inwele, izigayo lokunye, kumele abe ngasebenza lesizalwane seZimbabwe phakathi. Ethi lokhu bakwenza ukuze kuqinise uhlelo lwe-indigenization and economic empowerment olokulondoloza umnotho welizwe usezandleni zabansundu.
Zilawayo, it was a big success. It was then followed by another successful rollout program in the Midlands.
Hamba kubulawayo ngodaba lolu saya njalo enkabazwe, kodwa sasisima silungiselela umhlangano wethu omkhulu, kodwa sifuna ukuba kuqhubeke ngoba amabhizimusi kumele ancede abensundu.
Uphinde wathi indlela uhulumende asebenze ngayo kumalungiselelo langesikhathi semhlanganweni we-COP26 kuveze ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho ngendlela asedinga ukubumba ubudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe iZanu-PF kayisoze yafa yanqoba kukhetho luka-2023.
AmaNdebele bathi idonki ingazala umuntu uma iZanu ingawina, izavotelwa ngubani abantu bezimbabwe bonke sebesuthi ngohlupho oluvela kuZANU-PF njalo iZANU-PF ivotelwa ngokhokho hayi okhulu abatwana bonke 18 and above bafike ku 57 bavotele iMDC Alliance ikho ke sibona ngani badlala lesikhathi khangelani bona ama war veterans sedebelawo iminyaka yonke sebebabopha
engisho kwezombusazo umnumzana Mike Sigola uthe unqoma uhulumende ngokudinga ukuqinisa uhlelo lolu lokuthi abensundu batholise amathuba kuza mabhizimusi
kungumbono omuhle kakhulu nxa khona lokhu yiko abafuna ukukuyenza kodwa labe sicela ukuthi kungabi lokudlelwana phakathi kungabi le-corruption abe zithi ngomalocals akube ngomalocals ayikho into bethu ngomalocals sebenikana bona ngokwabo amathenda namakhampani awo ukuthi berane izinto lezi azibe open to wonke umuntu into lezi wonke umuntu olemali ofuna ukuyirun ibhizinisi enjengayona le yayenza
elezimabhe liyakukhetho ngomnyaka ka-2023 kukhangelele ukuba ababantu ahlukeneyo avathemisa uzulu okwehlukeneyo kungaziwa ukuba iZANU-PF ingabe ifuna amavoti loba iqinisile na ukupha abantu amabhizinisi lawa ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu kwatholakala abangamachumi ayisithupha 60 belegciwane le-coronavirus. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili ngabezikolweni zeMathebeleland South kuthi abalichumi lane 14 ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela igciwane le-coronavirus bedlula 14,638 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,862 sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Abayizigidi phose ezintathu 2.7 million bengabahlatshwe wonke amajekiseni womabili. Kulabanye abathi kuqakathekile ukuba leZimbabwe libe lamabandla aphikisayo amanengi. Abanye njalo ngabathi akuqedakali ukwenziwa ngamabandla aphikisayo ngoba lawo akhanya engelandaba lozulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekela ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi ngesikhathi sokhetho khona kuvele kulamanye aqhuba umsebenzi ofanayo bathi abantu bonke balelungelo lokusungula inhlanganiso abazifunayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubunjwa kwamaqembu azombusazwe nxa sekusiya ekukhethweni kakusonto etholakala kuphela eZimbabwe iyatholakala endaweni ezihlukahlukeneyo. Sikubonile eSouth Africa abantu besukuma beforma ama-organizations ukusiya okhethweni lolalolo oludluleyo. Into etholakala kuzo zonke izindawo ezinjenga kithi ezinjenga ubo South Africa. Yebo kambe ungabe kungandanga eAmerica nakwezinye indawo zaseEurope kodwa kukhona ukubona eNorthern Europe, eAfrica, eAsia kanjalo.
Uncube uthi lokhu kuveza ukuba abantu eZimbabwe bafisa kube lohulumende kaZulu.
Vele kuqakathekile ukuthi amacembu ezombusazwe abe khona abe manenge. Yikho kuthiwa yi-multi-party democracy nxa kunjalo. Angazabe ngu-1,000 angazabe mangaki akula msebenzi lokho. Abantu bazakwazi bona ukuthi bakhetha wapi bathanda wapi. Amazwe amaningi ungazibone kulamaphatha amabili alokhe wina. Akusho ukuthi kulamaphatha amabili kuphela abe maningi kakhulu kodwa abantu bakhethe la bafuna ukuthi bayavotele. Kanti-ke asingakhohlwa ukuthi njengakithi iZANU izaphuma. Nxa engekho lamacembu iZANU vele ingaphuma phela iyasidilike. Kutsho khona ukuthi leza bisingeni lesihlalweni yabe isiyodwa kungela ama opposition parties. Kutsho khona ukuthi kuzafanele ukuthi aqalwe phansi adalwe kabutsha njengalokho abengasekho kuyingozi ke lokho emphakathini ukuthi kube lesimo esinjalo.
Abakhonona ngokubunjwa kwamabandla amanengi aphikisayo bathi ukhanya inengi lawo kawala njongo ezicacileyo. Umnumzana Thabani Godlwayo ngomunye okhonona ngokwenziwa ngababumba amabandla aphikisayo amatsha.
Ipolitics ye-Africa ngokubona kwami ibulawa yikho lokho ukuthi umuntu avela abe yipolitician usengenwa yibutsotsi. Usendelwa yibutsotsi ukuthi akasabacabangi laba bantu abamfake esikhundleni abamkhashileyo bebe sefuna ukukapula yedwa abantu ikanti abafuni imali kodwa bafuna ini intuthuko. Isifiso sami ukuthi ma kuthiwa ngiyavota ngiyakubalot box ngiyavota ngivotela iqembu endithandayo whether ngivotela izaphu ngivotela iMDC ngivotela izani kodwa ngivotele iqembu endilaziyo ukuthini lizangi bhekelela kusasa kunye labantu abami bekwazi ukuthi abantwana ngabahlupheki isikolo. Abantwana ma kuthiwa ngoba izidingo zabantu vele liyazazi. Abantu bafuna ukuthi babe nezibhedlela, bokube nezikolo, kube nezibhorane emakhaya, lasemadorobheni lakho baba befuna into ezifana nazona lezo.
Kula mabandla aphikisayo eZimbabwe edlula ikhulu 108. Kukhangelelwe ukuba azafika phose ikhulu lamajumi amabili. Nesikhathi kusenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugifts Dube.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu. Inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 20 Mfumfu lonyaka abantwana abane abayizelamani uZidane Muti oleminyaka engu-6 uZaid Muti ole 11, uAllen Moti ole 13, noZia Moti ole 15, bathunjwe ngamadoda ayisikhombisa ayishomile ephelele abakhipha ngodli emoteni eyayibasa esikolweni edolobheni lePolokwane eLimpopo. Amapolisa athi laba bafana khona betholakale lamhlanje sekwedlule amalanga angamajumi amabili. Undumiso Chuma oleminyaka engu-18 wachiwa nguyise ezitolo eseduze lendlu yangakibo elokishini leUvel eJohannesburg esiyagela inwele mhlaka 7 Mpandula lonyaka. Uyise umnumzana Nqobile Chuma uthi kuze kube lamhlanje indodana yakhe ayibonakali. UChuma ucela iloba ngubani ongaba lomkhondo wokulonda indodana yakhe ukuthi athintane laye kumakhalekhukhwini eGoli kunombolo ezithi 0739155602 loba athinte ipolisa eliphethe loludaba enkambeni yeUvel uwarrant officer Mukhetse kunombolo ezithi 0663023364.
So bengicela ukuthi abantu bakaJehova ningidingise lengane iphicha yona le lapho. Bengicela nalabo abafuqa umoya engcwele ukuthi let's pray until something happens. No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngiyacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajike abuye ekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdumiso Chuma is going to come back home intact. God bless all of you. Unkulunkulu anibusise.
Lezi zehlakalo ezimbili kuphela phakathi kweziningi kakhulu ezenzakala kwele South Africa ngosuku. Ngokwesibalo samapolisa bayedlula izinkulungwane ezisithupha over 6,000 abantu abathunjiweyo phakathi kuka 2019 lo 2020. Banengi abantwana phakathi kwaleli nani. Iningi lalaba bantwana litholakala lifile kanti abanye banyamalala kokuphela. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi njengenhlanganiso emele abazali abalabantwana abafunda lokuhlala kwele South Africa bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ukwenyuka kwezinga labantwana abanyamalalayo lapha eMzantsi Afrika. abanye badotshwe sebefile becuyiwe abanye badotshwe njalo bebulewe kungaziwa ukuthi abantwana babulawelwani kuyasikhathaza kakhulu siyadinga siyayiswela imbangela yokuthi sikwazi ukuthi abantwana laba babulawa nje babulawelani kwenze njani ngubani lo muntu onguye singamkhomba ngomunye sithi nangumuntu onguye owaziyo ukuthi kwenziwani ngezethu lezi ezicuywe ebantwaneni
ngokutsho koxaningo olwethulwe inhlanganiswe Institute for Security Studies kwele South Africa abanye balaba bantwana bathathelwa ukuhlukunyezwa ngokocansi kanti abanye bayabulawa kufuneka izitho zabo kwezinye izehlakalo kuyabe kungumbango wabantwana phakathi kwabazali asebehlukene kanti ke abanye bantshontshwa izikliwe eziyabe zifuna ukuhlawulwa imali ukuze zibakhulule amapolisa onakwayisa abazali ukuthi baphangise ukubika nxa umntwana esinyamalele loba ethunjiwe hathi ukuhlala amahola angamachuma amabili lane njengalokho okuthiwo ngabanye ngoba lokhu akuseloqiniso Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
FW de Klerk owaba ngokugcina ukukhokhela uhulumende wobandlululo kwele South Africa kaseko. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba uDe Klerk ubhubhele endlini yakhe namuhla duzane ledolobho le-Cape Town. I-FW de Klerk Foundation ibika ukuba ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane yamabhaphu. UDe Klerk wethusa umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1990 esanda kungena ehhofisini kamongameli. Ngokuthula udaba lokuthi sokuzavunyelwa ukuba ibandla le-African National Congress lisebenze okusemthethweni waphinda wabikela idala lephalamende ngesikhathi esifanayo ukuba uhulumende wakhe uzakhulula uNelson Mandela wasevalelwe entilongweni okweminyaka engama-27 years uDe Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize ngomnyaka ka-1993 Ele Kenya selivalise inhlanganiso ye-Kenya Football Federation ngenxa yobukhohlakali. Ilizwe leli lithi lizabophisa bonke abacatshangelwa ukuba bakhambula imali leyi abayinikwa nguhulumende benza abakufunayo ngayo. Kubikwa ukuba kule mali eningi okumangalisayo iyachaphazwa yinhlanganiso le. Namhla kwele Melika lusuku olwe-Veterans Day okunanzwa abalwa impi ezijiyeneyo. Umongameli Joseph Biden wethekelele emathuneni awe-Arlington National Cemetery lapho afake khona amaluba ethuneni lesoja elingaziwayo elibizwa ngesilungu ngokuthi yi-Tomb of the Unknown Soldier. Ababekubutho abafika 400,000 bangcwatshwe emathuneni la. Bayahlonitshwa okumangalisayo abalwa impi ezijiyeneyo zokuvikela ilizwe leMelika. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America.
Ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu kwenzakala kungakhathalekile le migoqo yabezempilakahle yokuthi abantu bengabuthani bebaningi. Kambe kuzahamba njani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo endawonye lesiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ya ukubona kwami akunanto etshintshayo kuyafana njengesuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singela ama-electoral reform. Amboni kusebenza ngabe sonke siyabambana sifika akuyiwa kuma-elections ngaphandle kunama-electoral reform.
Nanto udaba mnumzana Mqondisi Moyo ubona ngani lungenziwa na ukhetho?
Ngiyabonga ba
babugande lo foyethu moyo hayi lona ukhetho njengoba sitsho izanu PF elihlezi intimidate abantu iwina ngokuintimidate abantu ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu ukhetho njengoba usazi babugande ukuthina iagenda yethu vele ihlukile lama agenda mhlawumbe abo babu uPeter Moyo lapha bekuMGC kule ndlela nje sikhangelele ngayo zowe khuluma ngama reforms it's unfortunate ukuthi MGC bona babu Moyo bake baba lethuba lokuthi balungisa ama reforms bese sephakathi labo bese sele big sayer no ise yabalayo kaJesu ba relax so kaJesu ku expecta izanu PF isiseli yodwa isithile 2/3 eParliament ukuthi yenze ama reform akusoke kuvume nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi izanu PF cannot reform to remove itself from power vele lokho esingakukhuluma ngama electoral reforms akusoze kube intizane engayenza ukuthi ama opposition ayikhiphe esalweni but ke thina njengemthwakazi Republic Party sizoba lendlela zethu ngoba thina sifuna izwe lethu asifuni iZimbabwe
nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfoweni uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama electoral reforms kathesi kuzabanzima uthini wena
liqotho lelo uright kakhulu sangena laphana sayolala especially ngesikhathi seGNU kwaba liphutha ukuthi bona abantu abahambisa khona ngale lahlaba dalela bakhohlwa ukuthi bona kuyini isadaki I think iyatshela umuntu wonke ukuthi bona lingayi kuma-elections balingazange lenza amaripo kathesi unkosazana udwane ubuyile we-United Nations uthi bona yenzani ama-reform so into leyo yakufuzanga sitshelwa ngabantu abanye abantu abaphandle kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo wuphi izanu p f iyathi iwinile ingawinanga so into ekhona is to create a crisis ukuthi akula muntu oza uya kuma-elections omthwakazi laa ngabayale bathi vela asifuni sonke siyale laba-independent kanti zingabale ukuthi asiyi kuma-elections ezinongo kungenama-electoral reforms amasotsha ngabatshiyane lento lezema-elections amapolisa abatshiyane lento zema-elections izek must be independent izbc must be independent kube very objective asifuni ama-elections esimenemene ukusanitiza into ezi-wrong
ye manje mnumzana mqondisi Moyo wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda ngani
ngiyabonga babugande ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sibile elihle lokuthi bangena balala bakhohlwa asuze siyekele thina babugande ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla iZANU-P F siyistarta siyisukisela ngo-1980 iqiniso lithi iZANU-P F ayikaze iwine ama-elections kusukisela ngo-1980 but iyazifaka isebenzisa imilitary amapolisa isayizeki njengoba sitsho umfowethu uPeter Moyo lapho so ke kathesi iZANU-P ayifuni bantu ezathi batshela ithi yenzani into enje lilalele ngoba ukulalela iZANU-P ufana lokuthi njengoba ekhuluma ngokuyisanitizer uyayisanitizer uyayilegitimizer ukuthi ayingene kuyadanisa ukuthi abafowethu beMDC even ngo-2017 sababona bejustify ikhuka mnangagwa imilitary coup besiyamcongratulate umnangagwa thina sibona ukuthi uchabela ukuphuma kwamgabe ufaka umnangagwa le zanu yakhe awenzanga lutho ngoba izanu PF is a system enida i-overall yonke so ke khonokho kungama-lessons lithi okuqina vele izanu PF awusoze udile layo usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo ngoba ungenza njalo iyakuginya yikho ubona yona i-MDC kathesi omoyo benje sebehlakazwe oba zimbava ngenxa yokuthi bahlala besanitizer izanu PF mina engihlala ngisitha so-political party vele izanu PF is a cult inkolo lani lokuthi khona ifuna ukuthi abantu beZimbabwe baphile kuhle njani
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Peter Moyo usitshele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho luzayo ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke
akuvumeki vela akula mntu okuyamukelayo lokho yabona ukuthi kula ngo-2008 isesele ye-government of national unit watshaya umuntu so kwabulawo abantu asifuni khonokho ukuthi khona siye kuma-elections sikwazi ukuthi khona abantu bazabulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona yikuthi khona izanu-P F kathesi bayavuma ukuthi ama-electoral reforms they are necessary so ngibona ngathi kube siyenze khonokho sivume ukuthi khona siye ayenze singavumi ukuthi khona abe ngama-electoral reforms aza kuyenza izanu yodwa ngoba bangaziyenzela abakufunayo
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT ubexoxa endawonye nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elamaWarriors lise South Africa sikhuluma nje lilinde umdlalo wanamhlantambama lapho elidibana leqembu leBafana Bafana umncintiswano wesibaya sika Group G okudinga amaqembu aza kuyadlalela kumidlalo yezizwe zomhlaba yenkezo ye World Cup okuningi asibuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe selinalo ithuba lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano weWorld Cup ozaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Kodwa ophethe isikhundla sikamqeqeshi wamaWarriors uNorman Mabheza uthi bahlose ukuthatha yonke yomithathu imiklomelo namhla.
Kule mpumela emithathu etholakala emdlalweni wenguqu njalo sidinga enye yakhona ekudlaleni kwethu, kodwa injongo yethu ngeyokuthi sinqobe. Iqiniso elikhona ikuba bese siphenduka saba achuza njalo kumele leso simo sikuquke, yikho ke kumele sibophe kuqine ukuze sithole impumela ezasenza lathi sizizwe singabantu abanesithunzi.
Iqembu leZimbabwe lelijeke amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo kusibaya sikaGroup G, lo mklomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikile obhanqa 0-0 leSouth Africa ekuqaleni komkhankaso. Ngemva kwalokho linqotshwe nge-1 kanyangele Ethiopia kwimpumela edale ukuba ube ngumqeqeshi weqembu lesizwe uTrap Golokarosi alahlekelwe ngumsebenzi. Isikhundla sikalokhu asithethwe ngumabhe Mabheza wezibambe esidukwini ngesikhathi iqembu leZimbabwe linqotshwa nge-3-1 ngeleGhana khona lekweleGhana. Kwathi emdlalweni wesibili leqembu elifanayo odlalelwe esikodlweni iHarare leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanya. Ngemva komdlalo wanamhla iqembu leZimbabwe lizemukela ele-Ethiopia ngensonto mhla zili-18 kuyona le inyanga kaLwezi, okuyabe kungumdlalo walo wokugcina kusibaya sikaGroup G. Iqembu elizaphutsha lihlezi phezu kwengalane yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo somkhankaso lapho kuzaxekwa khona amaqembu ali-10 abeqede imidlalo yezibaya ezikwengalane kuthi azaphumelela lapho yiwo aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kweleQatar ngomnyaka ozayo. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup G odlalweni namhla emini iqembu leGhana lele-Ethiopia abe ngutshikile obhanqa 1-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lenziwe umthwalo olula kabi liqembu lezivakatshi elaseBangladesh elinqobe ngamawikethi ayi-2-2 emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe enkundleni iQueen's Sports Club ngolwesithathu ekuseni. Iqembu laseZimbabwe lelqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angama-40 lathoba 2 kuma-overs angu-23.2, kuthe iqembu laseBangladesh seliphendula liphangela kuthelela amaranzi angama-40 lathoba 1 kuma-overs angu-10.4. Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawo uzakuba khona mhla zili-13, kuthi wesithathu njalo ngokugcina uzakuba khona mhla zili-15. Ngiyimele iStudio 7 kuBulawayo, uJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023, lisithi lokhu kuzenzakala kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Abazali beZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.